Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eguest lodge inkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabo asoze zilungiswe ngokuphuthuma.
So vele ukuthi kathesi nge-rain season ngithe babuyela kuyabe kungayeni unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free somewhere else lapho okungaproni khona to ama-flood.
Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini.
Labo abalime ngo-December kuya ngo-January ngoba abanye bebelime ngo-November. So laba abalime ngo-November amabele lana awonakala ngoba izulu like lama phelana amabele amakhulu hayi sewonakele. Nancanje amanye ezakwenza kodwa asenakenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abantu abathinteka kuzolu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eguest house yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu eCinderella kanye le-railways ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabo azisoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi babuyiselwe kuzo. Izindlu zabantu laba zagcwala amanzi njalo balahlekelwa zimpahla. Basizwa nguhulumende la kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngokuthola impahla zokusebenzisa. Lokhu kwenzakala izulu lesikhukhula selihlasele kwezinye izigaba eBinga njalo. Inhlanganiso ezizimeleyo abantu makhaza kanye lohulumende bedinga usizo olokunika abantu kulindawo ngoba badilikelwa izindlu balahlekelwa labo zimpahla. Ukuza okunenge okwenzakala eWange sixoxa lomnumzana Thulani Moyo. Osebenza lo meli weWange Central edalele iParliamente ekubandlale MDC.
Bekona ukuthi kwakathesi abakaziselwa because indawo liyana vele nxa kwi-rain season iyabe ilokhu ilama-chances okuthi i-flood futhi kumbe izindlu zangkhona zingenamanzi. So vele ukuthi kathesi nge-rain season ngithiwe babuyela kuyabe kungayenzi unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free somewhere else lapho
kungaprone khona
to ama-flood.
Kodwa umbiko esasiwuthole ukuqala ukuthi bazalungiselwa lezo zindlu kukhitshwe amanzi ukuwadrayina bese bebuyiselwa.
Amanzi angadrayinwa ngakhitshwa but still izulu lokhu lisina. Saka as long izulu lisina izindlu leziyana ziyabe lokhu ziprone ukuthi kube lama-flood futhi. So I saw ndawo ukuthi kwa ungathiwa sokugcina amanzi sokusiyehla ukuthi abantu lana babuyele. As long as izulu lisina kuphela kuyabe kunama-chances okuthi amanzi azanjani azangena. I-best decision will be ukudingelwa ezinye izindlu kwezinye indawo ukuthi bafakwe kwezinye indawo xa sebefuna ukuthi basuke ngaphi kuma-guest house alapho abahlezi khona.
Kuyathembisa ukuthi bengazuza ezinye indawo zokuhlala.
I-Colliery isenza ama-efforts okuthi izame ukuclear ezinye izindlu. Kodwa also kule issue yokuthi izindlu zangkhona kwakathesi azikabi khona ezinjani ezi-free ngoba izindlu eziningi zihlala abasebenzi be-Colliery. So lizathola ukuthi akukabi lezindlu ezi-free kodwa I understand kulama-efforts okuthi badingele ezinye izindlu ezi-free.
Kodwa bona bahlezi njani kathesi abantu baluthola usizo yini olwempahla lokudla?
Ukudla okwakathethi hhayi balakho sibili ngoba ama-donors azamile sibili ukuthi bancedise from different angles. Bekutholakala ukuthi engwe ngeviki kuya ama-donors angu-3 Orofo, maybe I let him just change your poor cooking oil or rice. The last time I checked, the good rice is it. I will have the challenge that I went to work.
I will be all a lot or all a name, Kuselagali or loan.
Yeah, which is the Lord where we are the Sugile, Uti, Omunio Tona over the Tabu and Pupu, Omunio Tona over the Tabu cooking oil, Omunio Tona over the rice, Omunio over the Tamapu. Omunye sozi zololo wedu ngani luhlangene luzama ukuthi ligoqhele zonke izinto ezingafunakala zingabe zisilela nje ukuthi ziwakwane bonke kodwa hayi bekulomzamo siko ukuthi konke abangabe bekudinga bangakwanisa ukuthi bakuthole.
Lina njengebandla le MDC libanceda ngani?
Sibe lesikhathi sokuthi sihambe sibabone kodwa singababoni kuphela sikhulume labo sikhulumisane labo. Sizwe inhlupho abangabe belazo sincedisane njalo ukuthi singancedisana njani ukuthi njengoba lawo beselelwe inhlupho olunje ngoba sibhilive ukuthi thina njengephathi kufuze ukuthi sihlale sisebantwini ngoba i-leadership ekhona yena le eyavotelwayo ka-MP nokansila ivela ku-MDC so ipolicy yethu yabe ngeyokuthi kufuze sihlale sinabantu sikwazi ukuthi kuyini akufunwa ngabantu njalo sizama ukuthi sincedisane kulokho abantu ababekhala ngakho.
Lo ngumnumzana Thulani Moyo osebenza lo meli weWonke Central edalele phalam and ekubandla le-MDC sixoxela ekhona le eWonke. Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala enkayi sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo ehlala esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo khona enkayi.
Abantu baphila kungela msebenzi abayenzayo. Ukuthi umuntu afole imali akula umuntu osebenzayo ukuthi afole imali ezibhedlela imali yafuneka esibhedlela nawe ungalamali awelatha abantu sebegibele emakhaya bahlele emakhaya ngoba umuntu uyabekwazi ukuthi ngihambe esibhedlela kulangenze enzalo ithole ngoba ngingelamali yokubhadala ezikolweni abanye sebekhiphile abantu ababo ngendlela isisizi esikhuphile ngakhona abantu abaningi sebeseze emakhaya basafuna.
Uhlelo loluyano lwebhimu lukhanya lusancedisa yini?
Uhlelo lwebhimu abantwana abangaphansi kohlelo lwebhimu bayahamba kuphela esikole lanxa uhlelo lolulungafaki imali ngoba into eyenzakalayo uhlelo lwebhimu luyathatha kwesinye isikhathi iminyaka omunye kalifaki imali but abantwana bakhona babe behamba kuphela isikole ngoba khangele ngabantwana abagonana lohulumende okona labo bantwana yibo abahambayo kodwa baba balutshwane phela esikole.
Kulamaklinika amatsha akhiwayo kwenzela ukuthi abantu bengahambi imange imide alokhu esebenza yini njalo imithi iyatholakala kuwo?
Amaklinikhi lawa thina sasinjengenkayi kulamaklinikhi okwakumele ayakhiwe amaklinikhi lawa ayefika ngaphansi kwe-NGO ngaphansi kwe-missionary so amaklinikhi lawa asaphumelelanga ukuthi akhiwe wonke aphumelelayo mabili ayasebenza kakhulu imithi iyatholakala kodwa emhluphayo nje yimbadala ukuthi abantu babhadale esibhedlela kodwa kulawo maklinikhi imithi khona ayiselakali kini. Amaklinikhi lawa angaphansi kwe-settlement area yesibhedlela okuthiwa yimvuma missing hospital. I-settlement area leyi igoqela ama-ward khekho angisisi nangaphambanisi. So ama-ward wonke yena lawa kwakufanele abe lamaklinikhi kodwa awaphumelelayo yi-ward 25 ne-ward 24. Sasikhangelela ukuthi kube leklinikhi ku-ward 15 kube leklinikhi ku-ward 13 kule kliniki yakhona lapho kwaphumelela khona kuwadi 24 ikliniki yakhona ikolisa komlume then kuwadi 25 ikliniki isevoka yesiqinisa.
Kudaba lwemasimini siyabona ukuthi kuke kwana izulu kumaviki ambalwa edluleyo kulokhu kungenza kube ngcono yini kumbe beseliphuzile?
Izulu beseliphuzile sizili kodwa ngendlela yokuthi libuyile lona ningami kuza kuba ngcono sibili hayi likhanye ngani kuda kuza kuba khona lanqanje la amabele amadala ayesileke aseyila sibili hayi azange ibe right sesibhelile ngawo kodwa la alandelayo lingaqhubeka lisenzeke sizavuna thina. Labo abalime ngoDisemba nangoJanuwari ngoba abanye bebelime ngoNovemba. So laba abalime ngoNovemba amabekelana awonakala ngoba izulu like lama bathini kunamhla kamayini December baze lazokuna kubo-8 January. So lana amabele amakhulu hhayi sewonakele. Nanqanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Lo ngonkosikazi Sambulo Maphosa isiphathamandla sebandla le-MDCT ohlala esiphunyuka kwe-Chiefs Khobokhobo eNkayi sixoxela ekhona le eNkayi. Ke sikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibandla le-ZANU-PF selitshayele ihlombe inkokheli yabatsha kuleli bandla imiswe umsebenzi okwesikhatshana ebalisa umnumzana Louis Mathutu loGodfrey Tsenengamu ngokuthi sebevumile ukuyaqeqeshwa kutsha ekolitshini le-Herbert Chitepo School of Ideology. Ababili labo babechaye abantu abathi baqhuba inhlelo zenkohlakalo elizweni ezibangela ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika. Kodwa ibandla leli lathi ayisiyo indlela eliqhuba ngayo ukwethulwa kwembiko. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umphathintambo kahulumende obona ngezokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshayele ihlombe umsakazo we-Diamond FM ngokusakaza ngezulu lesikhukhula elahlasela iManicaland ngomnyaka odluleyo ele-Cyclone Idai. Umsakazo lo ngowenkampani kahulumende e-Zim Papers njalo usakaza useManicaland. Okwamanje sithathe ithuba leli ukuxolisa kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook lapho esiyabe si-live streamer khona ukuthi hayi imitshina yethu ayihambi kuhle namhlanje kodwa lisixhume njalo kusasa sizabe si-live streamer. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakhiphilinjani ngezindawo ngezindawo. Hayi yazi sibuswa ngabanye abantu mani, yazi sihlukunyezwa ngokugogo labokhulu abantu abangaphela fulani. Yazi ma ungathi uyabheka yonke indawo ngamakhehla obugogo bonke yonke indawo ilizwe lityontwa nje lityontwa ngabantu abasebegugile and bafuna ukuthi vele bethiwe kungela lutho elizweni. Ilizwe akula nto ebambekayo stimi loka liqhubeka lishona lisiya phansi, akula nto evukayo. Kambe lizovuka njani ngapha lityontwa ngapha lilutho? Into yonke buta into ziyadura ekhaya, izinto zama-price control, izinto zigcwele kubo-black market, imali kayitholakali kodwa imali igcwele kubosiphatheleni. Impuphu kayitholakali kodwa uyithola isidura kubosiphatheleni lapa, imali kayikho. Abantu bayahlupheka balala emalayinini ngapha, ama-doctors kaholi, amatisha kaholi kodwa yena ubhizi uyazula udlalisa le mali.
Mina ngubhandamo ngihlala komnyama area kugwamagwama village kondolwane Plumtree kulilima west. Ngihlala ngitsho ngithi lokhu nje okuloku kubhoda indaba yegugrawunde lezapho yiko kuphela okuphethe umhlaba lo eziphak elongu sisabhodi izaphu sithi yangena kwiunity kungayingakhululwa izaphu kukhulunywe ngezaphu kuthi kwahamba le gugrawunde yayibulala izaphu phela igugrawunde yayiqonde kuzaphu. Yee, so abantu siloko siboda. Hayi. Ngiyabonga ngeke ngikhulume kakhulu kube kufitshane. Kodwa lokho bekuphose kwayezakala uti mnangagwa. Yabonakale eBulawayo ekhuluma ehlephula indaba yeground. Ayikhulunywe. Izaphu le ground. Izaphu le ground. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga.
Salibonani baka Studio 7 uPeter Ngwenya lo emalopa. Engikhuluma ngakho engicoca ngakho ngicoca ngokuthi ngabe igovernment yahlolisisa kakhulu ePlumtree esitolweni zasemaphandleni abasavumi imali njengedola, uzabethi irate yakhona iphansi kunerendi, bafuna amarendi kuphela. esicela igovernment ngabe ingahlolisisa ikulungise khonoko ize ukuze imali yeZimbabwe isebenze kahle eZimbabwe. Kuyinhlamba or kuyihlazo eliyenzakala esitoleni zaseZimbabwe ePlumtree emaphandleni wonke jikelele ukuya usuka Dombodema Road uyofika ekugcineni kwakhona. Ngathi iPlumtree yonke jikelele sebefuna amarandi angaphandle kodwa phakathi ePlumtree balisebenzisa ibhondi idola lawo le. Ngiyakubonga, ngingicelisa ukuthi ngibuye late.
Linjani Studio 7 nabalaleli, igama ngugabadela Ncube. Mina into engingayisho lapha ukuthi ngithanda ukubonga lo ndoda abathuthwa nguPrince Dubeko Dube lo owe-MDC lo omelele ibhingaya. Lo ndoda uyasebenza, lo ndoda uyasebenza, and the way azwakala asho ngakhona, akhuluma ngakhona, uyabumuza ukuthi umuntu okhuluma ole future e-right kakhulu. So ngithi kuwe ndoda, hhayi qhubekela phambili usebenzele abantu, ngoba it seems wakhethwa ngabantu, uyabalwela abantu, uyabakhulumela abantu. Every time mangimamele ukhuluma le Studio 7 ukhuluma into ezilomsoco ezakhayo. Qhubeka ndoda, yiba abantu esibafunayo abanjalo, yiba abantu esibafunayo abanjalo, not abantu abadla imali kuphela lapho ePhalamende bengayenzi lutho, betshontsha lapho, betshontsha izimpuphu. So wena ndoda, hhayi umsebenzi owenzayo nyawuncoma, muhle kakhulu baba.
Injani basakazi be-Studio 7 lani balaleli bonke kundawana zonke nje zelizwe, abe-Studio 7 ngiyalibingelela kakhulu. Ngisithi sibonga uJehova, izulu liyana kithi kodwa linakuhle, alini okubi. Hathi sesiphilile njengoba ilizwe lethu linzima kangaka. Ngiyabonga, ngisensiza Notes yimi mamkithika.
Salibonani bazakazi bambo Studio 7. Mina ibizo lami undodana Ndlovu, obuya mbuye enkaya egonya lapho enzalwa khona. Basazi bami, sithanda ukubonga le thuba lithi lisinikeze lona njengomsakazi omkhulu emhlabeni uStudio 7 ogcwele yonke indawo. So namhlanje benile sicelo sakazi bami, lo mfowethu olahlekayo esesimdinga isikhathi eside, umama nje akakhululekanga ngaye. Lo mfowethu wasesimdinge asimthona, walahleka ngo-98. Ngathi wahamba ngo-98 kusiya ku-99 azange siphinde sambona. So lo mfowethu lo ibizo lakhe nguJabulani Ncube, ozalwa ngumandaza egonye enkaya, ukhulele endaweni kuthiwa yitoke kwaphana duze nje kumamdala wami enkaya. So lo mfowethu uzalwa ngu-Emily Ndaza. I think abangabe bemazi nje bangasisiza kakhulu, bemtshele ngumbothi siyamdinga kakhulu. Yithi abafowabo esimdingayo, siyamdinga kakhulu ngumfowethu, sesineminyaka eminingi singamazi ukuthi uyaphila kumbe siwashona, ngoba umhlaba ukuhanjwa kubuye kudlula. Inamba zami engazisebenzisa eziyizo ezalana egoli angazisebenzisa, 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. So ngiyacela basazi bami ukuthi mhlawumbe ningasisiza kulokho, zisa 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. Ngiyabonga kakhulu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ngu-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngeke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala jikelele wamanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, umnumzana Antonio Guterres, uvakatshele kwele Pakistan okwamalanga amathathu kusukela izolo ngesonto, lapho akhuthaza ukuthi amanye amazwe aqhubeke elondoloza izigidi lezigidi zabantu abadinga ubuphepheli bevela kwele Afghanistan. Uhulumende weChina uthi inani labantu abahlaselwe okutsha ligcikwane le-coronavirus eliqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo selisehla. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization layo ithi akulula ukutsho ukuthi igcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane njalo eselifike lakwamanye amazwe lizamemetheka okungakanani. namhla kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Raf Thombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ngomkhankaso wokudinga ozamela ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli lonyaka encintisana nalo umongameli Donald Trump webandla lamaRepublicans. Umnumzana Mthombeni uqala ngokusichasisela ngamathuba kamnumzana Joe Biden. Wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama, wayengumongameli weMelika.
Ah, ngibona ngathi usemqanzweni lapha. Ngingazi njalo ngoba i-elections zalapha zingaziqedakala. Kodwa ke nxa ngimkhangela ukhulu ngathi usemqanzweni sibili ukuthi lanxa engawina yona le Carolina yakhe ayithembileyo. Kodwa ke esesuka lapho sokungena laba o amadoda lalezimali zawo eNew York oMichael Bloomberg kusiyakhona ngale. Ngibona ngathi kuxabene sibili kuzakhathaza phambili.
Kodwa umnumzana Bernie Sanders yena ukhanya lokho ephumelela.
Ya, yena ukhanya ngathi le ayiwinileyo le eyakhathesi le eNew Hampshire ngathi kumnike umdlalanyanyana. Kodwa ke ngingazi njalo ngoba indaba akhuluma ngayo yesingathi asilaqiniso layo ukuthi abantu bazayithanda le irevolution yakhe leyo ungathi kuyilokho. Ngingazi njalo kodwa ke ngokumvotela kalesi singathi yezwakala into yakhe mazingancinyane.
Abantu balapha eMelika balandaba yini lokuthi abantu laba iminyaka bangani sebeluphele?
Kusukela kupresident Obama ukusiza ngapha emuva sebengathi baba sensitive kancane ngeminyaka ukuthi nxa ungumkhulu kumbe ungugogo abasakukhangeli kakhulu. Yikho kwenze laba abafana abancane abanjeboButtigieg bangathi bayathola ama-votes la lo nkazana obekhona. So bayakukhangela sila sikho ukuthi kabakukhangeli. Kodwa kwesinye isikhathi njalo i-experience yabo ukuba ngama-veterans kwabo khonokhana kuyabapha futhi umdlandla wokuthi njengoba ilizwe leli likhanya ngathi lalo selingathi lehlukene kakhulu i-division ekhona lapha, kufuneka ungathi ngumuntu omdala ongahlanganisa abantu lapha nxa ama-Democrats angawina.
Kambe elemelika lingabe lingamemukela yini umuntu oncintisayo oyisitabane?
Abantu balapha bangathi bayakukhangela lokho, kodwa bakukhangeli, bakhangela beficilihle. Umbona ngathi bazamfaka, bangamfaka nxa bemfuna bamfaka kuphele njalo. Kodwa ke okungathi kuza singakwazi ukuthi sizabe sisithini ke khonapho. Kodwa ke mbona ngathi nxa kuyukuthi bayamfuna sisibili bayamfaka kuphela, ngoba abangabe bezamfaka babe bengelabo abancinyane abangakhangeli kakhulu udabane bunovu njengalokho.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika sixoxelaye esedolobheni leTexas.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke okwamanje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule. Sicabanga owayehola leli qembu u Joseph Shabalala othone ngeviki edluleyo. Umculo lo ukhumbuza mina lawe ukuthi insuku ziyasondela kithi sonke.
Nobubi budlangile umlingi esenqoba.
Ngikhumbule
ungikhumbule wenkosi ya.
Ngikhumbule mina wena wenkosi
ya.
Ngikhumbule ba
ngikhumbule.
ungikhumbule Nkosi yami lapho ngiwelulwa
ndlela
lukhuzulakalalo lapho izingozi zalo zisongu ungigwinya
ungikhumbule mina wena
Nkosi
ungikhumbule
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho izono
zami
zinzime mphefumlweni
we baba
sisuse wena baba
wena
ngothula ngomsa wakho
ungikhumbule mina
wena
Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule
Nkosi
ungikhumbule baba
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho
imihla yami
incipha emhlabeni
bebaba
mandi kubone Nkosi
Nkosi yami
ngikhuphukele
ungikhumbula mina
ungikhumbula
Nkosi ungikhumbula
ungikhumbula
Nkosi Nkosi yami
ungikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbula Nkosi yami ta la 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 la
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho
izono
zami zinzime mphefumlweni
we baba
sisuse wena baba
wena
ngothula ngomsa wakho
ungikhumbule mina
wena
Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule
Nkosi
ungikhumbule baba
ungikhumbule
Nkosi Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho
imihla yami
incipha emhlabeni
bebaba
mandi kubone Nkosi
Nkosi yami
ngikhuphukele
ungikhumbula mina
ungikhumbula
Nkosi ungikhumbula
ungikhumbula
Nkosi Nkosi yami
ungikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbula Nkosi yami ta la 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 la
ta la la la
umculo we Black Mambazo iqembu lake laholwa uJoseph Shabalala yena otshonileyo ngeviki edlulileyo singakehlukani ike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edlulileyo belokhu begciniwe eGuest Lodge yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabasoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi bebuyele iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ongamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanele okokuthi kungaba lesivuno esithe xaxa olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.